Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Studio 7 ngolwesine ekuseni mhla ka 14 kuNhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje amapolisa abikwa enqabe ukupha imvumo ibandla le MDC ukuthi lifole ezidaladeni zeHarare namuhla kukhunjulwa umoyi umnumzana Morgan Tsvangirai.
Morgan Tsvangirai ngikumbula njengomuntu owayeliqhawe elamela abantu beZimbabwe ngesikhathi bebuswa kanzima nguhulumende kaRobert Mugabe. I-MDC ifonywa ngo-1999.
Sixoxa nonkosikazi Queen Malikwa owayekubutho esebenza lomnyeni wakhe owayelesikhundla esiphezulu ngokuthi isinqumo esivunyelwane esisotsheni sokuthi abantu bengathathani nqabe lesikhundla esifanayo esinye siphezulu esinye siphansi.
Asithi abantu vele bayathandana kumbe sebeyaqhumuzi sebehlezi ndawonye bangena bonke emsebenzini bayahlangana njengodokotela lonesi kube sekuthiwa kumbe ngamapholisa kuthiwe omunye kathimsebenzi akusebenzi kuncindezele ukhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa abikwa enqabe ukupha imvumo ibandla le-MDC ukuthi lifole ezitaladeni zeHarare namuhla kukhunjulwa umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai owabhubha ngalona leli ilanga nyakenye seleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu. Umnumzana Tsvangirai owayengumkhokheli we-MDCT ukhunjulwa ngabaningi njengomuntu owalwela ilungelo loluntu njalo walimukisa uZulu ukuthi engabhekana lohulumende olochuku engalakwesaba. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMelika, umnumzana Dan Moyo, ngalolu daba.
Morgan Tsvangirai simkhumbula njengomuntu owayeliqhawe elamela abantu beZimbabwe ngesikhathi bebuswa kanzima nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi i-MDC ifonywa ngo-1999 kuze befika ngo-2018 lapho ashone khona. Utsvangirai ngumuntu obelothando lwabantu njalo ube genuine kulo mzabalazo lempi abe istruggle abekiso elwela inkululeko yabantu baseZimbabwe. Nakho ngibona ngumuntu okhunjulwa kakhulu especially ngabantu bebandla le-MDC ngoba nguye umuntu owakwanisa ukuthi ahlanganise abantu bakwazi ukuma bakhulume ngezwi linye. And siyazi ukuthi ngo-2018 wawina ama-election against uRobert Mugabe kodwa wacinjezelwa wasecibilezelwa ngoba kwangenela imilitary ama-results angizange asakhitshwa baze kwaphela inyanga. Ngabe nje sikhuluma ngumuntu owayengu-former president weZimbabwe if kungazange kwenzakale khona lokho.
Kodwa bakhona abanye ababemsola besithi nguye owayebangela ukuthi ibandla lidabuke libe zimvuthu. Ungathini ngakhona?
Well, njengomuntu ofana labanye abantu, angithembi ukuthi ungasuthisa wonke umuntu ngaso sonke isikhathi ngayo yonke into. Kukhona okuthize akwenzayo okufana loku-appointa ama-vice president amabili uChamisa loMzuri ngaphandle kwe-constitution ye-party. Lokho sakusola kakhulu lathi ngoba yinto eyenza ukuthi kungabi lokuzwisisana kakhulu kwalida ukuthi njengamanje njengoba sikhuluma ibandla le-MDC selanqambuka sekule bandla likhokhelwa Dr. Thokozani Khuphe, le bandla likhokhelwa Nelson Chamisa, imbangela kuyiyo yona le yokuphulwa kweconstitution yomhlangano esakubona kuyinto embi kakhulu. Kodwa in general masibheka in total ngumuntu owasebenza kakhulu ekulwisaneni lezanu PF. Sambona even ngesikhathi ngo-2009 siba ngu-prime minister welizwe ukubana izinto zaqala ukuguquka ekhaya ngoba kwakusekule crisis intengo le inflation konke into vele zasezibheda njengoba sikubona kusenzakala khona manje. Kodwa kwanisa yena ukuthi angene kuhulumende ku-government of national unity bakwazi ukuthi bathuthukise umnotho welizwe, ilizwe laqala ukuthi lingathi seliyakhuphuka.
Ngalokho umbona engumuntu owayefanele na ukuthi ayebekwa emathuneni amaqhawe esizwe e-National Heroes Acre?
Well, ukuba liqhawe uliqhawe ebantwini not necessarily ukuthi kumele uyobekwa e-Heroes Acre, ngoba i-Heroes Acre kulamasela lababulali abangasomaqhawe abalele lapho. So I think i-Heroes Acre mina ngombono wami isiyaluza i-meaning yayo. I-idea yayinhle kakhulu ukuthi amaqhawe afihlwe lapho, kodwa the way iZANU-PF enza ngakhona lokuselekta ukuthi iqhawe ngubani longasiqhawe ngubani kwaba political, and therefore labantu abangadizeli kuba ngamaqhawe ma kukuthi iZANU babona befit ukuthi babizwe amaqhawe bebebabeka lapho. So mina ubuqhawe bomuntu ngaseqinisweni yinto engiyibona kwi-choice yabantu, not necessarily i-choice yeZANU-PF.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi lalo likhathazekile ngembiko ekhomba ukuthi abesifazana bahlukuluzwa kumbe badlwengulwa ngamalunga ebutho lamasosha ngenyanga edluleyo, abantu betshengisela besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Iningi lisole umongameli Emerson Mnangagwa ngokuthi athi abesifazana laba balamanga ngoba kulabufakazi, njalo uhulumende wakhe uzabadinga babuzisiswe ngalolu daba. Sixoxe lomgcinisihlalo kogatsha lwabesifazana ku-MDCT unkosikazi Dorothy Ndlovu Bebe.
Besiyithola sibili, besiyithola imbiko leyo eyokuhlukuluzwa kwabomama sibili, besiyithola ukuthi omama bayahlukuluzwa sibili. Kodwa iqiniso elihle ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi ibisiza imbiko yona leyo, kodwa mina ngawamamehlo anzange ngihlangane lakho, kodwa imbiko ibizwakala sibili ukuthi hayi omama bathwele nzima. Ispecial anti yakwathi uhlupho lwakhona lube kakhulu phakathi emadorobheni khona lapho. Lapho kade kuzwakala khona imbiko sibili yona leyo yokuthi hayi omama bayadlwangulwa sibili, batshaywa, bayenza benziwa nje konke okungamnandi sibili.
Ibandla lakho liphathekile ekusunguleni okungaba zinkulumo lomongameli Emerson Mnangagwa, libona ingani zizasiza yini?
Ibandla ukuphatheka liphathekile sibili, akula goba lingaqondisi. So kutho ukuthi nxa kuyukuthi liyabayakhuluma sibili, kukhulunywa sibili kokuthi liqiniso kakuyengwana, buzaphuma okungcono kuzakwenza kube ngcono. Yikuthi nje ipolitics yeZimbabwe seyagcwala konoku ukuthi kulo game makhawulisana lo game mayengana, but nxa kungugame maqiniso kutho ukuthi kuzaphuma okulungileyo. Ngakungasoze kube anti kuyakubona ukuthi last time kwaba le-GNU kwaba ngcono sibili, kwaba ngcono, kodwa emva kwakhonokho kwaba back to square one. But kwakusenziwa ngugame macatshelane nalo, but nxa engugame maqinisana sibili kuzaphuma.
Abanye bebechothoza ibandla lakho ukuthi abalizwanga likhuluma lisola ukuhlukuluzwa kwabesifazana kumbe labanye nje abantu libutho ngemva kokutshengisela, lithini ngalokho?
Hayi, lokho bayazikhulumela ngabe ngalizwanga ibandla lethu likhuluma thina silo spokesperson wethu OMNs le spokesperson wethu wabomama bayikhiphile sili labo impiko yokuncunguna ngakho khonokho kwenziwe kubomama bayibhala labo njengalaba abakubhalileyo leyo yipolitics yabo laba batsho njalo ngoba vele kupolitics yikho khonokho ukuthi ubususithi omunye kayenzanga lokhu omunye kayenzanga lokhu mina yimi engenze lokhu senzele ukuthi wena ubonakale iproof ikhona yokuthi ospokesperson bethu njengoba ngisitsho bakukhupha nxa sokuphuma imibiko ilamba ilama department abo ama department lawo ayikhiphi imibiko yona leyo.
Lo nkosikazi Dorothy Ndlovu Bhebhe, umgcini sihlalo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe, sixoxelaye ekobulawayo. Kucatshangelwa ukuthi kubhubhe abantu abangamashumi amabili lantathu emgodini we-Berkeleyfields eKadoma ngemva kokugcwala kwamanzi empompini kulandela ukuwa kwedamu ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Abantu laba bebesemba njalo imigodi le ixhunyaniswa impompi eyodwa. Uhulumende uthi akusoze kube lula ukubakhupha kulomgodi ngoba amanzi alokho esanda. Inani labantu laba bona abangena ebusuku emgodini abanikazi bengalalwazi njalo baphume ekuseni lilakho okwedlula amachumi amabili lantathu. Ibandla lezanuPF selethule isicelo sokuthi umufi umnumzana Callistus Ndlovu obhubhe izolo kwele South Africa eseleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lantathu i-83 aphiwe inhlonipho yesizwe. Iziphathamandla zaleli bandla zithi umufi wasebenzela nzima ilizwe njengomlweli wenkululeko, umphathintambo kahulumende kanye lezikhundla ezitshiyeneyo kubandla lezanuPF. Wathuthukisa inhlelo eziningi kubandla lezaphu esafunda eLesotho leNew York eMelika. Abantu bathe gwaqa emzini wakhe eKhumalo kunumber 3 Fletcher Road. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi abantu belindele izulu elikhulu elidumayo njalo elilombane elingaba ngelesikhukhula. Ugatsha lolu luthi izulu leli liyabe lilomoya omkhulu ongasiphula izihlahla njalo udilize lempahla. Likhangelelwe ukuna kwezinye indawo zeManicaland, eMathabeleland South, eMaswingo leMidlands kuze kuyefika umgqibelo. Iqembu lenguqu eleHighlanders selixotshe omunye umdlali walo obamba amabhola egedini uAlfred Chinami oweMutare City Rovers osanda ukusayina isivumelwano secontract yeminyaka emibili ngoba lisithi waguqula iminyaka yakhe yokuzwala wathi ule 25 yena ele 35. Iboso yayithembe ukuthi umncinyane njalo uzathwalisa nzima abadlali abadala kulaye kodwa okwavela kwasolisa abanengi ukuthi wangena kuleli qembu elesithupha esitsha esileviki eyodwa nje esiphiwe. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Ngiyabonga abasakazi be-VOA. Akuphileke eZimbabwe bantu. Siyazama ngazo zonke indlela. Angazi ukuthi patriotism efunekayo sibe iyabe ingenjani, kumele sibe njani. Siyazama ngendlela zonke ukuthi sihlukane lobugwelegwele, sihlukane lokudlwangudlwangu. Kodwa umumo unzima. Kuphila ababusayo, kuphila abasebandleni elibusayo, kuphila kahle abalobudlelwano labantu abenza ugwelegwele ezikhaleni eziphezulu. Kodwa emuntwini ongaphansi kunzima. Angazi ukuthi abakhokheli bethu bafuna ukuthi kusize senzeni ukuthi bebone ukuthi siyahlukumezeka kubuhlungu ukuphila kuleli lizwe. Angazi ngabe kuthiwa siyahlupheka sonke eZimbabwe, wonke umuntu ngabe sekwenzwa imizamo. Kodwa ngenxa yokuthi ihlekana labantu abalutshwana abadla kuhle, ubuningi babantu sisebunzimeni. bakubona nje kulungile ukuthi siphile kanje kuze kube nini. Hayi sihluphekile bantu. Lo khulumayo ukhe imakaloba makhulela iPlumtree.
Sanibonani Studio 7, nivuka njani? Igama lami nguNomeni Ngwenya. Into engifuna nje ukuthi ngichasise kancane kulo ntombazana ophuma kuma video lapha bengu2 umunye ufake iuniform yezanu PF yena nje bengafaka nga uniform ngathi une dreadinyana kancane angazi ukukhona ubhemisa ngwezinjani lo mntwana wasemathebeleni ngimuze ekhuluma isindebele umedakiwe o umefuna ukudakwa ahamba idakira eHarare ichiye abantu beZimbabwe abafuna ipeace ngoba into oyikhulumayo uhlokoza ukuthi iyouth stand up against yena lo ntombazana kumele axolise kumphakathi ngoba into oyikhulumayo ngurabishi and akabisele le mali oyiphiweyo igovernment yezanu PF. Ngiyabonga basakazi.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe kubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Iningi lisole isinqumo sebutho esisanda ukwethulwa ngumkhokheli walo uGeneral Philip Valerius Banda esokuthi abalezikhundla eziphezulu akusamelanga bachade labelezikhundla eziphansi. Lo mthetho wethulwa ngomnyaka ka-1986 kodwa ubungalandelwa. Umnumzana Spanda uthi labo abathandana belezikhundla zithi ezichiyeneyo kufanele bachiye umsebenzi kumbe behlukane. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele unkosikazi Queen Malikwa wayekubutho esebenza lomkakhe wayelesikhundla esiphezulu.
Hayi, umthetho lo ngumthetho omubi kakhulu khulukhulu. Umthetho obunindezela asithi abantu vele bayathandana kumbe sebeyaqhumuzi sebehlezi ndawonye. Bangena bonke emsebenzini bayahlangana njengodokotela lonesi. Kube sekuthiwa kumbe ngamapholisa kuthiwe omunye ka-team 7. Akusebenzi bunqindezele obukhulu. Yindlela zokuthi umuntu uyabe efuna ukutshela abantu bakhe izikhundla. Abantu kumele bakhululeke elizweni basebenze lapho abafuna ukusebenza khona. Nxa both husband and wife befuna ukuthi basebenze okuthanda umsebenzi wabo kwampana, kumele basebenze. Asingaze ke siyehlukaniswe ukuthi khona sisemsebenzini munye, sekumele omunye aphume umsebenzi. Kuyabe kusenzelwani nje ukuthi ilizwe lethu vele alisalunganga leli.
Ye, bathi bona nxa omunye elesikhundla saphezulu omunye saphansi kuthi ukuthi lowano lesikhundla saphezulu uzabe ese yenza lokho okuthiwa ngama favors ngesilungu enceda omunye wakhe. Likubona njani khona?
Akukaze kuyenza kahle military lithina besiseva mina njengoba ngisebenzile umkami elimputho lami ngilivutho umkami kakaza yenza favor sizange sisebenze ku same department. Ama departments maningi kakhulu kuami. Mina ngangisebenza ngile umkami ele ubeza ngenzela i-favor njani kwenye department. Wayebe ngaseparatwa emakuma offices kumbe kuma department. Omunye esebenzela sithi ngizanika i-example military police le infant. Omunye abe ku military police omunye abe ku infant. Ama favor khona azavela nga. Ngoba lwana bekhunyandwa ngabanye abantu nalwana ikhunyandwa ngabanye abantu. Ikunqindezela nje abantu ikuvayoleta ama-rights abanye abantu nje.
Kodwa-ke nxa kuyikuthi asithi mina umkami elesikhundla saphezulu abe sebuya ehofisini kumbe mina ngiye ehofisini yakhe ngiyehluleka ukumsaluta ngoba ngumkami, akusoze kuphambanisekeni khona?
Uyamsaluta. Mina owami umkami ngangimsaluta ehofisini yakhe, ngifike ngisaluta nginokhe athi khamini ngifike ngimpingelele nginike inhlonipho yakhe. Angitshele ukuthi hlala phasi, ngihlale esitulweni laphana. Sengikhulume ngikulandileyo ngoba isikhathi somsebenzi ngesomsebenzi, isikhathi sangekhaya ngesangekhaya.
Manje singathini nxa ubona ukuthi umthetho nalo ubuya ngesikhathi kusanda yenzakala ubudlwangudlwangu lokunye okunjalo ukuthi kungakujongeni ukuthi umthetho lo uvuselelwe kathesi njengoba sizwa kutwala udala ukhona kodwa ungalandela.
Ya ukuthi ilizwe lethu kuthi ukuthi independence esayitholayo it's not really ngakukuthi kudala wawukhona unga implementwanga kathesi khona sesifuna ukuqalisa ukuimplementa akulunga akusikho vele angeke ngize ngithi vele ngivumelane lakho ngoba into yakhona yayivele iyekelelweni kudala konke ikhona igalisa namhla ngemva kwakho konke khonokho esikhangelane lakho ukuchaywa kwabantu ukubulawa kwabantu konke khonokho kwenzakalayo bekuncindezela abantwini.
Manje ubona kuzasebenza yini khonoku kumbe yikukhuluma nje njengoba sizwe kuthiwa lingatholakala kuyikuthi lichadile omnye lesikhundla saphezulu omnye saphansi kuyamele umchado uphele.
Umchado uzaqedwa njani? Umuntu ofuna ukukwenza khonokho okuvusayo khonokho nguye ofuna ukuyala umfazi wakhe. So sefuna ukusebenzisa abantu bonke. Phela nto eZimbabwe ungaba nesikhundla kungibe nemali sekumele uthathe umfazi omuntu. So yikho sokudingakala. Abayekele abantu abachadileyo bevele besebenza kudlula kuthi laba abatsha sebeza bebekwazi ukuthi hhayi abasathathi enkambeni
kodwa uthando phela alukwazi konke lokhu ukuthi abantu basebenza ndawonye.
Ye uthando alukwazi yikho sithi kuncindezela imizwa yabanye abantu into zonezi ezinjengazonezi yikukuthi abantu bakithi elizweni bananzelele ukuthi uhulumende eminye imithetho ayifakayo e-implementwayo kuloneli lizwe imithetho evele engalunganga anti abantu sathi sisiyalela ivuse sithole ivuse sasifuna ukukhululeka endaweni zonke ayikhona ukuthi sikhululeke hafu kusitsho ukuthi sikhululeke sibe free to do izinto ezinhle eziqondileyo nxa abantu bechadile even enkambeni kugcwele kuhleze abantu abachadileyo abangayenzi imisebenzi emibi kumali besiyalelani anti yikho ukuthi abantu babekekile bakhile even the Bible lifuna abantu abamerit but nxa thina singaqalisi ukuthi siphi abantu sebeqosha laphana kusho ukuthi thina phela ikhe sesipromota sibili lobutabane bonobobuthwa kulobutabane.
Lo ngonkosikazi Queen Malikwa owake waba lisotsha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weVenezuela umnumzana Nicolas Maduro usegcizelele ukuthi elemelika lizama ukuthumela amasotsha ukuzohlasela ilizwe lakhe njengalokho athi kwakhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika ngokwakhe. Amazwe edlula amachumi amane asekela umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Juan Guaido. Yena ozibeke ukuba ngumongameli ngendlela yokuphoqa umongameli Maduro ukuthi achiye isikhundla ngoba ebikwa waqilibezela kukhetho. Amakhulu lamakhulu abantu bafolele esigwedleni seHaiti iPort au Prince ngolwesithathu besithi umongameli wabo uJonevel Moise asuke embusweni. Bathi basola ukubhidlika komnotho welizwe, ukuswelakala kwemisebenzi, inkohlakalo, njalo bathi bazaqhubeka ngokutshengisela umongameli yena olokho engakabaphenduli aze achiye umsebenzi. Kwezenzakala eMelika, osenator beWisconsin khonapha eMelika sebevumelene ukuhlonipha inyanga yonale enanza imisebenzi yabantu abansundu kuleli iBlack Month History ama-African Americans kodwa enqaba imizamo yebandla lamaDemocrats elokhu benanza umdlali elokuthi benanze umdlali uColin Kaepernick oweMilwaukee onguye owaqalisa ukuguqa nxa kuhlatshelwa ingoma yesizwe iNational Anthem ngomnyaka ka-2016. Esola udlakela lwamapholisa ebantwini abamnyama kanye lokubandlululwa kwabo. USenator Jim Steinek ongumlungu uthi uKaepernick yena ozalwa khonapho eWisconsin kananzwanga ngoba engumuntu owenza okungajwayelekanga okontroversial. Akula muntu omnyama kumbandla lamaRepublicans eWisconsin njalo obefuna umdlali lo ananzwe liqula labamnyama kubandla lamaDemocrats eleBlack Caucus. Elikhokhelwa nguDavid Crowley loLena Taylor bona abathi kufanele abantu abamnyama bazikhethele abafuna athole inhlonipho kwabanye babo njengalokho abakwenzileyo bengatshelwa ngabamhlophe ukuthi benzeni. Namhlanje kwezomculo asizweni umculo kaRingo Madlingozi esithi sondela, sikhumbula ukuthi lusuku lwezithandani iValentine's Day. Umnike isipho esinjani owakho, amaluba, izembatho, okudliwayo, kumbe liza kuya emkhosini wokuzithokozisa na? Sitsho labo phela abananza ilanga leValentine's, abanye kuvele akutsho lutho kibo. Wothi ke siqhonsele izithandani uRingo Madlingozi. Umculo kaRingo Madlingozi esithi sondela, sikhumbula ukuthi lusuku phela lwezithandani oleValentine's Day. Njalo ngilibuzile ukuthi umnike isipho esinjani owakho, amaluba, izembatho, okudliwayo, kumbe khona lizavakatsha. Uthandileke umculo wethu uMboniso Zikhali. UMbonisi uthi thank you so much for the song, hayi siyathaba lathi ukuthi uyithandile. Kodwa ke kwebezikhokhela indaba, sibonile ukuthi amapholisa abikwa enqabe ukupha imvumo ibandla le-MDC ukuthi lifole ezitaladini zeHarare namhla kukhunjulwa umoyi uMnumzana Morgan Tsvangirai owabhubha ngalona leli ilanga nyakenye eseleminyaka engama-65. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.